Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 Mpandula 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akula ma business opportunities akhona, so engazahambi abantu babelukhe bemkhangele nje.
Ingcithi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni o-United Nations General Assembly kalusoze luthele izithelo ngenxa yendlela elizwe leli eliqhuba ngayo ukhetho.
Reconvene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western Central Africa.
Umongameli Joe Biden weMelika uthi ilizwe lakhe likhuthaza umbuso wentando kaZulu emazweni wonke omhlaba. Ukumiswa kwempi ye-Ukraine kanye lobudlelwano obuhlele leChina. Ukugugudeka kwezomnotho eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi lezizalwane zakulelo ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ngesikhathi amazwe amaningi kakhulu asathuthukayo ethatha ithuba lomhlangano omkhulu wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly ukukhanga abangazotshala imali lokusungula amabhizimusi, ingcitshi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kalusoze lulethe izithelo ngenxa yendlela ilizwe leli eliqhube ngayo ukhetho olwenziwe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lamazwe omhlaba livame ukugoqa imihlangano ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly yokubonisana ngendlela angaqinisa lokuvuselela imisebenzi yokuthuthukisa ezomnotho, ukuthengiselana lokunye. Njengomzekeliso, eleSouth Africa lithethe ithuba lokuhlangana leMelika njengenjongo yokukhulumisana ngendlela amazwe la angaqinisa ngawo ezamabhizimusi. Ingcitshi ezicubungula ezomnotho zithi eleZimbabwe kalilalo ithuba lokwenza okufanayo namanye amazwe ngenxa yendlela eliqhube ngayo ukhetho. Zithi kulakho ukwenza ukuba abamabhizimusi bakwamanye amazwe bangalithembi leli lizwe. Enya lezi ngcitshi ngumnumzana Kudakwashe Zulu esebenza ezimele othi ukhetho lweZimbabwe lwenza uhambo lukamongameli Mnangagwa kweleMelika lube yize nje.
Akula ma business opportunities akhona kuzayenzakala njengo 2008 lapho uMgabe aya athi siyakhona bafika bamvalela eEthiopia. So engazahambi abantu babelukhe bemkhangele nje. Akula nto abazayenza because they need reforms. So ngani uyavuma nje ukusebenzisana loChamisa ukuze abonakala ukuthi ama opportunities la ngendlela ahambelayo ne-New York bekuzavuleka yonke into, kodwa nje babekukhangele nje abantu kungelalancedo abazakunikeza lona.
Lokhu kusekele ngumnumzana Ebert Jamuka osebenzelana lebandla le-People's Union of Zimbabwe. Yena uthi amazwe amaningi kawamethembi uhulumende weZimbabwe okwenza lezamabhizimusi zibe nzima.
Ukuhamba kukaMnangagwa ukuya kumeeting ye-United Nations akuncedi abantwana beZimbabwe, ngoba uMnangagwa akawinanga ama-elections aka-23 August, but uMnangagwa untshontshe amavoti abantwana beZimbabwe. So i-SADC, African Union ne-United Nations bayakwazi lokhu ukuthi uMnangagwa akawinanga ama-elections. So akumelanga bahlale laye apho emhlanganweni we-United Nations.
Kodwa lokhu kuphikise ngumnumzana Thedi Ncube, ingcitshi kwezombusazwe esebenza kunhlanganiso eye-Leaders for Africa Network, othi uhambo lolu luqhakathekile kakhulu.
IZimbabwe nayo lilizwe liphila kuhle lamanye amazwe. But okuqakatheke kakhulu ukuthi umongameli weZimbabwe usukumile la ukuyahlangana lenkokheli zamanye amazwe, lenkokheli zamabhizinisi, lenkokheli zamanye nje ama institutions, for example amabanki, sihamba siyathatha ama development partners landani. Lokhu kuyinto enhle ngoba kuyanika iZimbabwe ithuba layo lokuthi ikwanise ukuapproacha labo enga partner labo ukuze bebisi development eZimbabwe okunjengama companies lamanye nje ama organization athile singakhangela kule zinto ezinjengabo climate change khonale kuyabe kulabantu abakhangela kakhulu eze climate change.
Umnumzana Farai Marapira obona ngokwethula kwembiko kubandla leZANU PF uthi uhambo lolu luza kwenza umongameli Emmerson Mnangagwa athole ithuba lokuchaza izifiso zikaZulu weZimbabwe wele Melika.
As we all know, Zimbabwe has two matters. Zimbabwe is a friend to all and an enemy to none, and Zimbabwe is open for business. So the United Nations General Assembly is a very, very good platform for us as Zimbabwe to market ourselves, to showcase the opportunities that abound in our rich land.
Njengoba sisazi eZimbabwe lilending imba ezimbili ezithi iZimbabwe kayilazitha lethi eZimbabwe liyamukela amabhizimusi kulele. Umhlangano lo uzancedisa ukuba sithole lokho esilakho njengelizwe.
Umongameli Mnangagwa ufike eNew York kwele Melika namhla njalo ukhangelele ukuba uzakhuluma emhlanganweni oweUnited Nations General Assembly ngolwesine. Umhlangano walonyaka oweUN General Assembly ongenwa inkokheli yamazwe omhlaba kumbe abameli babo wenziwa phansi kwesihloko esithi Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, Accelerating Action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards Peace, Prosperity, Progress and Sustainability for All. Ngimele isitudio 7 ngise Harare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye olomhlangano weUnited Nations General Assembly. Umongameli Joe Biden wele Melika uthi ilizwe lakhe likhuthaza umbuso wentando kaZulu emazweni wonke omhlaba, ukumiswa kwempi e-Ukraine kanye lobudlelwano obuhlele leChina. Lokhu bekusembikweni wakhe awethule emhlanganweni wamazwe omhlaba oweUnited Nations General Assembly osungulwe ngokusemthethweni namhlanje eNew York, eMelika. Umongameli Biden uthi iMelika izaqhubekela phambili ivikela umbuso wentando kaZulu emazweni achiyene omhlaba agoqela ezwekazi le-Africa le-Asia lamanye.
We convene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western Central Africa, we're reminded this work is as urgent.
Ngesikhathi silemihlangano eyokuvimba umbuso wabontando kayiphikiswa, sibhekane lobudlwangudlwango obenzakala kwamanye amazwe okugenqulwa khona ohulumende ikakhulu entshonalanga yezwekazi le-Afrika. Siyakunanzelela ukuthi umkhulu umsebenzi okumele siwenze ukuze kube lohulumende kaZulu emazweni atshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi sikuphathe lokhu ngesiphangiphangi.
Uqhubekele phambili esithi Melika lamanye amazwe asebenzela ndawonye layo bama le-Ukraine ekuhlaselweni kwayo yiRussia osekubangele impi eseleminyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace. Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace, because the Russia's price for peace.
Njengamazwe wonke omhlaba sifuna ukuthi impi ekwele Ukraine iphele. Ele Russia yilo elenza kuba kwaba lempi le. Njalo yilo elingayimisa. Ele Russia yilo elingafuni ukuba kube lenhlalakahle kule Ukraine. Kumele kubuyiswe impi le ngoba kubulawa labantwana nabomama. Leli Russia licabanga ukuba amanye amazwe azadinwa ngelikwenza kule Ukraine. sizimisele ukuvikela ele Ukraine. Akumelanga sibalekele okungenziwa ngele Russia kwamanye amazwe. Sizimisele ukuwavikela lawo mazwe ancedisa kule Ukraine. Kumele silwisane lokwenziwa ngele Russia.
We have to stand up to this naked aggression today and deter other would-be aggressors tomorrow.
UBiden uphinde waphatha ngokuqakatheka kobudlelwano beMelika leChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Uma sikhuluma ngokweChina sifisa ukuba sincintisana lelizwe leli ngokukhanyayo. Uma sikhuluma ngokwenzakala phakathi kweMelika leChina sifisa ukuba kuncintiswane ngokukhanyayo, hathi ukuthi sigcine sisilwa. Asisoze sivume ukuba kube nokulwisana phakathi kwamazwe la.
Stand ready to work together with China on issues where progress hinges on our common efforts.
Ekhuluma ngesikhathi esungula umhlangano lonyaka o-United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations Mnumzana Antonio Guterres ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi basebenzele ndawonye.
Policy is under threat. Authoritarianism is on the march. Inequalities are growing.
Ukuzikhethela kuya kusehla ubukhokheli obungafuni ukuphikiswa, ukulinganiswa kwabantu kanye lenzondo kuyengezeleka ngesikhathi sikhangelane lobunzima lobu lobunye. Kufanele sithathe izinqumo ezakha amazwe, hhathi ezamadlwane. Njengalokhu engakutshoyo emhlanganweni we-G20, sokuyisikhathi sokuthi amazwe azwisane ezombusazwe, ubudlelwano namanye amazwe kanye lobukhokheli. Kufuna ukuzwisisana, hhathi inkani.
In building a common future of peace and prosperity for our common good.
Ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni atshiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi umbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo inxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngayo lenindlela akhulume ngayo.
Umhlangano ka-2023 we-United Nations General Assembly uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity. Abakhokeli bamazwe atshiyeneyo agoqela iZimbabwe, iSouth Africa lamanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezijiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Uqhutshelwa edolobheni eleNew York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube. Inhlanganiso yomanyano wamazwe awe-Europe, e-European Union, yethule umbiko owazisa inyathelo eseliyithethe eyokumisa uncedo lwezigidi ezinhlanu zamadola eMelika, i-$5 million, ekade kumele iphiwe abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Lolu ncedo oluphiwa amazwe omhlaba kusetshenziswa inhlanganiso i-UNDP veluzamele lubuye ngezigaba ezehlukeneyo kuze kuyefika umnyaka ozayo oka-2024. Abe-EU bathi bathethelelithelo ngenxa yokukhathazeka ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngalo eZimbabwe ngabe-ZEC, ululu khetho oluqhutshwe mhlaka-23 wenyanga edluleyo kuNcwabakazi. Lokhu abe-EU bathi bakwenza ngokunanzelela ukuthi iqula labo abalithumele ukuyahlola ukhetho kanye lamaqula afana lawe SADC lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zethule imibiko yokukhathazeka ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ukugugudeka kwezomnotho eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi lezizalwane zakulelo ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Iningi lazo zilubhekise kwele-Bilitane ukuyasebenza kwezempila kahle siqhatshwa ngabameli babaqhatshi ama recruitment agencies ukuzosebenza kwezempila kahle zikhangela ogogo labokhulu lalabo abehluleka kuzinakekela. Iningi labafuna ukuyaphetheya selilahlekelwe zimali ezesabekayo ziqilwa izigeleke eqelezi ezithi zimele abaqhatshi. Abanye bagcina bengahambanga kumbe bengahamba bengatholi umsebenzi. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda ese-London.
Iningi labafuna ukuya phetheya selilahlekelwe izimali ezisebekayo ziqilwa izigelekeqe lezi ezithi zimele abaqhatshi bagcine bengahambanga kumbe bengahamba bangatholi umsebenzi. Abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu, imota lokunye bebhadala abameli babaqhatshi laba. Ubongincube wathengisa konke alakho ethenjiswa ukuhanjiswa eBrithani ekupheleni ngomnyaka ophelileyo ukhala ezimathonzi.
Udlale ngami from December eloke excuse after excuse vele udlale ngathi kakhulu kakhulu yazi amanga so manga after manga every week amanga after manga isikhathi sichithile ama documents aza expire yazi nini eh yazi masingahlala phansi sikhulume nje indaba zika Caroline zinde kakhulu.
Omunye odlwe imali laye uzama ukuya eBrithani nguJean Phiri owakhuluma loNunu wayesithi umele abaqhathi.
Ngaqala ngikhuluma loNunu, uNunu wasesithi yena uzongitholela umsebenzi. So ngimtholele ama-documents ami wonke and then ngibeke le mali engange-£3,000. And then ngakwenza lokho, ngaqeda ukubhadala imali wathi yonke into izoba ready in 3 weeks. And then ngokuya kwesikhathi ifoni kaNunu yayingasangeni. Ngihlale nithembisa ukuthi uzobhadala next week from April ukuze uzofika manje.
Studio 7 ixhumane loNunu osehlala eBrithani okuthiwa umele abaqhathi. Yena uthi cha, kasange adle imali yomuntu. Uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo njalo yena wazibuyela yedwa kulelo.
I used to apply, I got 4 offers. Ngazikhethela mina engangifuna ukuhamba ngayo and ngithe sengikhethile, I did refer, ngareferya. But ukuthi kwahamba njani sebephanana imali, I was not there, I was not part of it. And I'm sure bayakwazi laba, I've never met them, I've never seen them. Ngizange ngacela even 1 rand. Mina ngangithi ngiyasiza.
Unkosikazi Caroline okwele South Africa walile ukupha isibongo sakhe kodwa uvumile kuStudio 7 ukuthi ngempela waqamba amanga ukuthi le nkampani ehambisa abantu eBrithani njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo.
Yayingekho i-agency. Ngaphamba nje kwakulo muntu, umuntu wakhona wayethi unama-COS, wasesithi khona abantu babhadala but umuntu wakhona kuthi dwaye ngasenawo. Namanje my brother ngimfonele useni, ngathi khona mina bengigula seriously ill, bengidumba umzimba wonke nje situkele ne-BP, anginamali okwamanje, I can even send you my bank details, anginamali, ngisayidinga imali yakho.
Kukanti lalabo ababuya kwele Brithani ngama-certificate of sponsorship bazithola bephethwe njengezigqili bethathelwa ingxenye yeholo labo kumbe bengasela msebenzi sebedubeka ezitaladini. Unkosikazi Khanyisiwe Dube ngomunye ongasela msebenzi.
Besithi singasebenza ama-hours amaningi umqhatshi uyasehlisela ireythi yeholo kodwa ma sisebenza ama-hours amalutshwane ubesikhwezela ireythi yeholo. So ngibone ngani bekulesi menemene asazi kumbe singancedakala ngoba sihlukumezekile ngoba mangu sihola imali engayeneliyo asenelisi ukubhadala indleko zerenti kuthi lathi siphile.
Umnumzana Sibusiso Ncube we-Crystal Care no-Richard Brithani uxwayisa useZimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo njalo bangavumi ukubhadala ukuya kwele Brithani ngoba ngomahala.
Sesizwile ngabantu bekhaya abathengiselwe ama-certificate bayabuya khona la bengasela ama-shift sebexwayisa ukufona around ngicela i-shift, ngicela i-shift. But umuntu ebhadala ama-10,000 vele ungavele uze umuntu esithi bhadala 10,000 wena ohlutha hayi le yifekhi le. Uza kubhatalisa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda and la ubuya lapho ukuthi uzosebenza umenzele imali uphinde umbhatale 10,000 wohle ukucabange nguhle kwena lo.
Uhulumende kwale Brithani wavumela abaqhathi laba ukuthi bengabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-certificate of sponsorship abavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Ugatha lwendaba zasekhaya kwele Brithani Home Office yelile ukhuluma le-Studio 7 kodwa bathe abaqilwa kumbe abahlukunyezwa ngabaqhathi kumele basebenze umthetho bacebe obephula umthetho. Ngimele Studio 7 ngapha eLondon, igama lami Ezra Jesus Bani.
Kweze notho namuhla sixoxala nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni kwele Zimbabwe othi kunzima kulezi insuku ngoba idola leMelika kalisabambeki kulandela ukhetho oluqhutshwe ngoncwabakazi. Uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Isimamanje emakhathesi Dube abantu abaningi besebegcwele emgwaqweni sesithengisa sibaningi akusafani lakuqala. Laba ababesebenza abaningi bamiswa abasasebenzi bonke babuya emgwaqweni. Sonke sesingabantu abaphila ngokuthengisa akusele bethenge lo muntu. Njalo kuba nabanye abantu abafika bethole izinto engingathi mina ezijubileyo ngaphandle kwamazwe. So ngathi bebuya lakho ngapha i-competition yakhona kubhizinisi isiyambe kakhulu okuthi vele nokuthi uthengise sesithengisa nje khona ukuthi zizokuzizileyo kodwa kusafani lakuqala ibhizinisi yakhona isafani. Kuthi kunjalo nesisindo sami semali yakithi leyi besike sathi thina ibisingani sithi isebli isimile ndawonye ngoba ubusisithi ungazithengise ngayo i-RTGS bukwanisa futhi ukuphinda uthenge i-forex kumkambo omnyama. Emalangeni bethu yokuvula ama-election sokungani layo futhi imali yakithi siphinda futhi sisize ivalu sekukhwela futhi amandla edola leMelika. So ibhizinisi yakhona sengisenza ibhizinisi ibe nzima kakhulu.
Ngathi isiwe kanganani nxa ungasitshela sibili ngama nombolo ukuthi ime inje imali ezimbabwe kwamanje nxa uthengisa.
Singakafiki esikhathini sekhetho sama-elections i-one US dollar ibisisebhu ngoba ubusukwanisa ukuyithenga ngabo nge-5,000 RTGS kumbe 5.5. Kuye nali viki sikhuluma khathesi ukuthi uziyithole sokumele ukhiphe 6.5 kumbe 7,000 ukuthi uthole i-one US dollar. Osokusenza kube nzima kuphinde futhi kube nzima thina esiwoda kubomesina kubo-South Africa nxa usunalelo imele US dollar ukuphinda futhi uthole irandi. Le randi lakhona i-100 rand kusithi ungaba ne-5 years uthole i-100 rand. So ke ngokuthi intshintsha kwezimali khathesi i-100 rand yakhona usuyithola futhi nxa ungaba ne-$5 selesi sizithophela phezulu umuntu uzithole i-100 rand.
Pho kuphileka njani Mampofu?
Engingakusho Dube ukuthi angazi nesikhiwane babekubiza bathi survival of the fittest. Kuyaphila nje okuthi mhla uthe wathola khonokho okutholileyo kokuthi uthole kokudla udle udlule. Kodwa angeke sithi ukuthi siphila impilo yokuthi ungakhangelela ukuthi uyaphumelela ngomuntu othengisayo ongaphumelela ngokavuka elolutho. Sesiphilela nje ukuthi ekubonge zingibele ngidlile ngavuka ngiphila. Yikho sesibona sokusangele ngaleso sikhathi.
Abantwana-ke imuli pho liphila njani nxa kunjalo?
Abantwana bezikole Dube uhulumende uyabe sithi abantwana bengagxotshwa kodwa uzathola ukuthi umntwana uyahamba esikolo ayefika ahlalise phandle futhi laba ababhadalileyo kube yibo abafundayo owangakube nguye ohlala phandle. So nebantwaneni isimo sakhona siyabahlukumeza ngoba umntwana uyabe ekhangelela ukuthi umzali ngobevuke wathengisa engeyena mntu uzakuyethengisela kwanisa ukubhadala isikhuthini. So ngobunzima bebhizinisi yakhona ukuthi sesibaningi abakhangelele khona okuthi sikhangelele ukuthengiseni kuba nzima nokuthi uthole leyo mali yesikhuthini zathi yaphendula ngkhaya uthole umntwana uthethi namhla kangifundanga abanye bebefunda mina lengihlalise phansi ngoba nabezikole sebabona ukuthi baxotha abantwana kuba nzima ngoba uhulumende ukuthi umntwana engaxotshwa. So babahlalisa phandle ababa babhadaliweyo bazabe phakathi befunda kuye kuthi wena nomntwana ongabhadalanga owasahlale phandle. So nebantwaneni isimo sakhona siyathanda ukuhlukumeza abantwana ngoba namhla usuthe wabhadale sebuyele eklasini usuka kube ngathi wena kumbuba ndlululiwe ukhethiwe ngasakwanisa ukuthi akhonsentrate kuhle ezifundweni zakhe.
Pho-ke isicelo sakho kuhulumende ungasibeka usithini khonapo?
Mina engingakutsho ukuthi uhulumende asazi ukuthi engakwenza njani Dube ngoba sekuyinto esileminyaka leminyaka lokho esicela ukuthi uhulumende ngawo uyathi uhulumende ngawo uyathi kodwa kungenzeki. Kodwa mesami isicelo ukuthi ngakuyavula amakhampani la amaningi avalayo asaphenduka aba ngamasonto abantu abaningi ababengekho kwi-business ye-informal trading babuyele emsebenzini. Abantu bengabuyela emsebenzini i-informal trading sekuzathengisa-ke bonabo balutshane kodwa abaningi abantu sebesebenza sebehola esekuthi ngakwezezimali isisindo semali yethu sibe yimali imali elevali imali ethengayo futhi noma lami wakungasebenziyo ni-RTGS kodwa kube yimali ethengayo-ke imali elesisindo okwaziyo ukuthi lami wangathengisa kungenzile ngolwesikhathi imali yami izakulokhu ifana nizakwanisa ukuphinde ngiyewoda kube wakahlesi ukuthi uyathengisa ungakwazi ukuthi uzabuyela yini yoda imali yakho uthole ukuthi kayisakwani. So besifisa ukuthi ukuthi nawo uhulumende yakhangela especially kwezezimali ngokuthi amabhizinesi abantu abaningi babuyele baqhashe emsebenzini basebenze, hhayi ukuthi wonke umuntu agcwale emgwaqweni ephenyisa.
Lo nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla kobulawayo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esenkulumane. Kulaba sakhulayo abanengi kwele Zimbabwe abathi abathakazelela abaphathi intambo bengatsha zikahulumende abakhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa besithi iningi labo ngamaxhegu angeke athuthukisa impilo yabatsha. UTobias Mdzingwa usethulela lolu daba.
Abasakhulayo laba abathi uMnangagwa wakhetha amakhehla angeke abalolwazi lenkinga ezibhekane labo ukuze kulungisiswe umnotho welizwe oqhubeka ugugudeka okwethusayo. Omunye wabalombono lo nguPhasho Raphael Sibanda osakhulayo owebandla le-Citizens Coalition for Change njalo omele ilokitshi le-Cowdery Park edale lephalamende.
Sibonayo ngecabinet yabongqongqoshi leyo ebekiweyo akusijabulisi ngoba akula ngitsholo yedwa untanga obekiweyo. Ontanga ababekiweyo ngabantu abakamongameli, asingeke sithi ngontanga ngoba bahlezi besidla bebenefitha kumnotho welizwe. Ikanti-ke thina isikho ukuthi sithi sifuna ukuthi lathi sibe khona phana, kodwa besifisa ukuthi ontanga labo bebekwe baphathe bakwanise ukuthi betholakale ezindaweni okuthathwa khona izinqumo zelizwe.
Kodwa okhokhela abatsha kobulawayo kubandla leZANU-PF u-Addington Mpofu uthi abaphathi intambo ababumba idale le-cabinet balakho ukuguqula umnotho welizwe.
This is the best cabinet we have ever seen in our lifetime. I-cabinet leyi singayifananisa nje ngamafitshane esingakuthi yiyo i-dream team. Yiyo i-dream team ezaqhubeka ngomsebenzi akade uyenzwa ngucomrade u-Edim Nangagwa kuthemu yakhe yakuqala. We look forward to seeing more things ezizathuthukisa ilizwe lethu.
UTsepang Nare ngosakhulayo okhubazekileyo ohlala kobulawayo yena-ke uthi ukhathazwa yokuswelakala kwabakhubazekileyo kukhabhinethi.
Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi kusenza i-constitutional amendment number 2 kungezelelwa ama-ministers lawo adojwayo ukhangela ukuthi balobe ngcitshi bani. Sabhala thina i-position paper sithi njengoba sokungezelele sicela ukuthi lapho kuzabunjayo ikhabhinethi kufakwe umuntu okhubazekileyo kodwa lokhu asikubonanga.
UNyari Bhetshani omunye njalo osakhulayo olwela amalungelo abontanga okunhlanganiso ye-Youth Vibes Africa uthi akaboni okwaphambanisekayo ekukhethweni kwabaphathi intambo bakahulumende.
Ontanga being empowered, abangu-6 bona laba abakhethwe ngumongameli ukuthi bebe ngama-ministers bazasebenza gadalala ukuthi be-empower abanye. Uku-empower it's a process, akusoze kwanise ukuthi khona wonke ontanga ababe-empowered kawani.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha ekwele South Africa, uMnumzana Ndumiso Sibanda, uthi akula okutsha okuzalethwa ngabaphathi intambo abakhethiweyo ababalisa abatsha.
Iningi labantu ababiselweyo kukhabhinethi abaphathi intambo ngabantu akade bevele bengabaphathi intambo. Yebo, kukhona abatsha abafakiweyo, labo singabanikeza abathi benefit of doubt, kodwa njengendlela okubukeka ngayo ayikho into e-inspire confidence kukhabhinethi leqokiweyo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, uthi abatsha baqanjelwa amanga ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho ngoNgcwabakazi lonyaka.
Isifiso sona sokuthi ontanga babe khona kukhabhinethi angikhole ukuthi sikhona. Uhulumende uthembe khona okwamakhotha okwephalamende. Amandla aphuma kukhabhinethi. Nxa ontanga bengekho angikhole ukuthi isithembiso sakhona siyabe singeseqiniso. Sokutshengisela nje ukuthi kwakuyindlela yokuhoga amavoti ngesikhathi sokhetho.
UMnangagwa onguye yedwa olokhu ekuhulumende kusukela ilizwe lithole uzibuse ngo-1980 usanda khetha amalunga ekhabhinethi yakhe labasekeli babo abatsha abahlanu kuphela. Ingcwethi ezicubungula ngelungelo labasakhulayo zithi abasakhulayo abakuhulumende balutshwane kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abakhethwa ngowayengumongameli uMui Robert Mugabe ngo-1980 ababe balisa unkosikazi Joyce Mujuru, uMnangagwa, uMoveni Mahatshi, uSydney Sekeramayila abanye ababe ngabasakhulayo bevela empini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Go live talk namhlanje uhlelo labasakhulayo The Connection sixoxa labatsha baseZimbabwe ngomhlangano United Nations General Assembly. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngudaba kancube.